So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Siyabonga Thando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezithiyeneyo zelizwe osokubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele incwadi umanyano we-SADC likhalaza ngalolu hlupho.
Angazi bebafuna ukuthi ilizwe leli lingatsha, yikho sebezagijima la manzi, abantu sebephelile nya. Ngezikhathi zekhukhurawundi bathula bathi zwi, khathesi sebethule njalo.
UDokotela Phophi Ramaphula oyisiphathamandla sikahulumende wele South Africa usegcizelele amazwi akhe awokuthi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa.
Isisekelo mthetho sakwelapha eSouth Africa siyakhulisa siqakathekise kakhulu amalungelo abantu. Kulolungelo elokuhlonitshwa, ilungelo lokuthi ubuntu bomuntu bungeyiswa.
Abo hlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwezemvelo bakhathazekile ngokwanda kwengozi yomlilo oqhamuka ungalumathiswanga.
Yebo Zulu, sinazeleleni ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezithiyeneyo zelizwe osokudale umbuzo othi pho kusiyafika ukhetho lomnyaka ozayo kuza kuba sekunjani. Lokhu sokubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele umanyano we-SADC likhalaza ngalolu dubo. Izolo khona kube lezehlakalo ezimbalwa ezodlakela olubikwa lubangelwe ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe babikwa behlaselwe e-Uzumba Marambafungwe lapho okuhlala kunqoba ibandla leZANU-PF kukhetho ngamanani awesabekayo. Asenelisanga ukuzwa ukuthi bakhona ababotshiweyo na lanxa konke lokhu kusenzakala kubikwa bekulamapholisa. Egogwe kabuyuni esigabeni seMidlands lapho okulokhetho lwe-by-election yokudinga ilunga ledale lephalamende ekuqaleni kwenyanga ezayo, umgcinisihlalo webandla le-CCC eMathepeleland North umnumzana Prince Dubekosibanda obekhonale ubikwa ehlaselwe ngabasekeli bebandla leZANU-PF abatshaya imota yakhe ngamatshe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Tholimpiwe emibi eyokuthi eZumba Marambafungwe ama-members e-CCC ayachaywa, ayathuselwa, ayabhuqwa, echaywa amapholisi ezimelele. Sithwele omunye umbiko sisombuko njalo ukuthi ngaphe wedza sebechise izimota bachaya abantu benza abakufunayo amalunga eZANU-PF bona abomthetho bazimele mpo. Ngalokho sibona ngani sesiza kuthi sokwenele abantu sebesithi kambe ungasokufa kuyini. I-constitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi abantu balamalungelo okukhankasa njalo okudibisa lapho abafuna khona. Siyamangala upresident uyaproclaima ama-election ibandla lakhe lidle ubhova sesisithi ezinye indawo zingenwa noge areas. Ngalokho sesibona ngani iZANU-PF sizenzela amathanda sebethatha umthetho bawenze owabo bawufaka esifameni sabo. Ngalokho asifuni kusasa ukuzwa sokuthiwa abantu beZimbabwe kakhulu i-CCC ilodlame. I-constitution iyasipha amandla okuzivikela. Akunamuntu ongaphongukutshaywa nje ethule esithi tshaya ingalo le, tshaya isiphaqa le, tshaya lapha. Sibona ngani sokwanele. Mahlabe Zulu, ukuhlala sikhuluma sithi siyatshaywa kwenza abanye abantu labo basubele Hayi singake sacho ukuthi yenzani lokhu kodwa sibona ngani sokwanele ukuthi libanengi endaweni zonke libanengi lingamajority ngithole wedza ngithole uzumba kodwa ke asithandi ukuthi sithi abantu bachayane amandebele athi zinhle zithobelene sizamile ukuthobelana nalabo abantu singafundi sigwaqa ngoba sibona ukuthi udlame luzala udlame izanu bayayitshotshoze ngoba bahamba labantu abasenza amapolisa bagqoka iuniform balembhobho konke lokhu kuza kwenza ukuthi abantu bathathe umthetho bayawenza owabo kube le civic unrest kube lokulwa kwabantu lapha eZimbabwe esingakufuniyo yiko ke sithi izanu kayibamba izinja zayo thina senza izinto ezisemthethweni ngoba siyakhankasa senzela ukuthi lathi iminyako zayo sivote ngokukhululeka abantu kete abantu ababafunayo asihozeni ugame udlame singatshotshozela udlame udlame alukhethi mhlobo alukhethi party
manje njengebandla lina lithini
sina sesibhalele iSADC le African Union sibazisa ngodlame olenziwa izanu kuthina kodwa la iSADC le African Union isithulele zwi angazi bebafuna ukuthi ilizwe leli silingacha yiko sebeza kugijima lamanzi abantu sebephelile ngezikhathi zegugura hundi bathula bathi zwi khathesi sebethule njalo yiko ke asithandi ukutshotshezela abantu ukuthi babulalane thina sifuna ukubusa abantu hayi amangcwaba
alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. UDokotela Phophi Ramaphula oyisiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle eLimpopo eSouth Africa usegcizelele amazwi akhe awokuthi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa ngoba ziqeda impahla zezibhedlela okufanele zisetshenziswe ngabantu abasesigabeni asikhokhelayo. UDokotela Ramaphula ugcizelele amazwi la kungqoqo lentatheli zindaba ezigoqela ezomsakazo we-SABC izolo lapho athe kufanele abeZimbabwe balungise inkinga eziselizweni labo ukwenzela ukuthi belatshwe khona njalo bengaqedi impahla zokwelapha abantu abasesigabeni sakhe. Ukuze sihlaziye ukuthi uDokotela Ramaphula engabe engaba ephule umthetho na kumbe hatshi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Muzi Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho.
Lo ongu MEC owase Limpopo into ayikhulumayo akulona iqiniso ngesakithi impela kulapha singambiza khona ngomuntu ofekethayo ngoba le ndaba ayikhulumayo ayinasiqiniso isisekela umthetho sakwelapha South Africa siyakhulisa siqakathekise kakhulu amalungelo abantu kulolungelo elokuhlonitshwa ilungelo lokuthi ubuntu bomuntu bungeyiswa lelungelo lokuphathwa ngendlela elingene nabanye abantu kanti kunelungelo elezigulane elozokuthi ukuba isigulani kwakhe lowo muntu kuphathwe ngemfihlo indaba zakhe zingaziswa abanye abantu. Ngokunjalo lokho esikubona kusenzakala kukhulunywa ngumama lapha siyabona impela ukuthi akulaqiniso lokho akuwona umthetho lo. Umsebenzi wakhe siyazi ukuthi njalo ungudokotela oqeqeshiwe owasayinda isivumelwano esokuthi kumele ukuthi asindise impilo zabantu hayi ukuthi abahlaze ngalendlela ahlaze ngayo lo mama. Kungakho sithi cha inkulumo yakhe ayinaqiniso nakancane.
Ngongaqhutshekelwa beli njani ngalolu daba luyaphelela emoyeni nje kumbe kumele ohulumende bobabili balucubunge
emazingeni ohulumende sibhekelele ukuthi lolu daba lolu ohulumende bakwazi ukukhulumisana ngendaba zokuthi kungenxa yani kunesizalwane eziningi ezaseZimbabwe lapha eSouth Africa ngoba okunye esikuzokukhulunywa ngumama lapha ikuthi izizalwane zeZimbabwe ziyabuya zizobezihamba zizula ngamakliniki neibhedlele zithatha ama ARV bese zihamba ziyowadayisa nemithi yokukhwehlela nefamily planning esicabanga ukuthi izinto ezingenaqiniso lezo kodwa ngamagama nje abuhlungu aphatha izizalwane zeZimbabwe kabuhlungu kodwa siyazi ukuthi ohulumeni bobabili abanalo ikhono lokuthi balungise inkinga zabo ngoba uhulumeni weSouth Africa kudala nje wanganaki uhulumeni weZimbabwe lapho ehlukumeza amalungelo abantu ngakho sithi uhulumeni kasibone ukuthi khona into etheni angayenza walapha eSouth Africa kumweZimbabwe kodwa lolu daba lolu sibona ingathi uma ungqonqoshe njengoba umama eqhubeka engaxolisi kulolu daba kungaba into efanelekile ukuthi athathe asuke enkantolo eyamalungelo oluntu ngoba inkulumo yakhe iyawahlukumeza amalungelo okalomama obengaphathekile emzimbeni
ubona kusenzakalani ngalolu daba njalo lezi ezinye inhlanganiso esezingenelekile
udaba lolu kasiboni ukuthi iANC yona ngokwazi kwayo njengoba siyazi ukuthi kukhona engakwenza nokuthi ngamxosha kodwa ukungenela kwezinye inhlanganiso eziningi siyabona ukuthi kungagcina kwenza lolu daba uma engaxolisanga agcine esezezinkantolo kanti futhi asikuboni kuyinto elulu ukuthi axolise nomama ngoba ngemva kwalesenzakalo uye waba nokubuzwa imibuzo embalwa ngabantu izindaba ezihlukeneyo kodwa uzwakala yela inkulumo yakhe kuba kusithi kasibona ukuthi angaxolisa kodwa lolu daba solungaphelile enkantolo.
Alo ke ngumnumzana Vusumuzisi Manda ingcwethe ecubungula izomthetho obekhuluma icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwezemvelo phansi kwenhlanganiso e-Environmental Management Agency, i-EMA, bathi bakhathazekile ngokwanda kwengozi yokuqhamuka komlilo ongalumathiswanga odala umonakalo omkhulu emaplazini lasemadlelweni emaphandleni. Kunje lingozi isitshabalele yatshabalalisa izilimo, amagusu, izinyamazana zendle kanye lokulahlekelwa kwempilo yomuntu wesilisa oyedwa esiqintini sakoZimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi sixwayiso siza ngesikhathi umphathintambo wokulondolozwa kwemvelo kuguquka komkhathi lezokwethekelelwa kwelizwe esanda kwethula isaziso kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette sokulimukisa uzulu ngengozi zokuqhamuka kwale imililo evame ukwenzakala ngalesi sikhathi abalimi sebelungiselela amasimu ngesikhathi sokulima salonyaka. Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-EMA unkosikazi Amkela Sidange ulandisa kabanzi ngesimo ilizwe libhekane laso kwezodubo lwemililo lonyaka ethiwa i-fire prediction.
Ilizwe lise esimeni esingaphakathi naphakathi mediums siyaphezudlwana ku-high kuse kusiba nje lendawo ezinlutshwani ezikhanya zisebungozini kakhulu ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iziphi lezindawo ezingani zisebungozini ukuthi zihlaselwe imlilo yendle izindawo ezigoqela zonke izigaba zeMashonaland uzobamba iManicaland kanye leMathabeleland North indawo nanje ezisamathebelele North.
Ulandisa njalo ngezehlakalo langengozi yalomlilo oqhamuka ungalumathiswanga muntu elizweni kusukela lapho kwabekwa leso simemezelo nguhulumende sesikhathi somlilo kusukela mhla ka 31 Ntulikazi kusiyafika umhla ka 18 kuyona le inyanga kaNcwabakazi i-reporting period.
Kukhanya ilizwe selilahlekelwe ngamahekitha adlula i-191,355 hectares kuyikuthi imililo eyona nakalayo ibe yi-747. Kodwa nxa sesiqathanisa lesikhathi sinye ngomnyaka ophelileyo kungani kulobuneno ngoba kuzakhanya kuyikuthi kube lokwehla nxa sesikhangela umhlaba otshiswe ngumlilo kwehle ngesibanga esi-66.5%. Kuzokuthi yona imililo ebaliweyo iyehlile nje kambijana ngelibanga eli-51.8%.
Lanxa esithi kutshengisa kunganeno lonyaka edabeni lwemililo elizweni ma kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye uNkosikazi Sidange uxwayisa uzulu kuba makangayekethisi kwezokulondoloza amagusu kulimililo.
Silahlekelwe ngubaba endaweni yeZimba eMashonaland West. Kwathi ngamaviki njalo edluleko salahlekelwa izindawo zokwethekelela bezokuhlala eGweru kanye lePlumtree. Yebo zulu asinazeleleni ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle.
UMnumzana Sigameko Mdlalose ngumlimi wembuzi lenkukhu osebenzela esesiqintini selupane esigabeni seMathebeleland North ulandisa ngohlupho abake bahlangane lalo njengabafuyi ngalesi sikhathi sokoma lapho imililo evame ukudala umonakalo.
Uyathi umuntu ehamba ngemota yakhe nje emgwaqweni omkhulu abe sebhema igwayi ajike ngewindi isitompi sakhe sogwayi sibe sesishisa iganga lonke okumele lube ngamadlelo ezifuyo. Abanye futhi abalimi balomkhubo ukuthi uma bevula insimu zabo ngalesi sikhathi sokuvula amasimu bayachisa amabibi. Umuntu uma esechisa amabibi awachise emini, kanti ke ngalesi sikhathi mayilanga selichisa ungachisa amabibi emini kuba nzima ukuthi umlilo lo ulawule.
Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumavis gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kunjalo nje uhlangothi olubona ngezomlilo iFire Department kuCouncil yakoBulawayo luthi luhlezi lulungele ukuqhamuka komlilo okuvame ukwenzakala ngasonesi sikhathi somnyaka sokuphendulwa amasimu. Luthi lwenza konke kusemandleni alo ukuthi lufundise izakhamizi ngengozi zokuqalisa umlilo obuchapha. Njalo lolu hlangothi luyancedisa izakhamizi ezifisa ukuchiselwa utshani behlawuliswa imbadalo encane. Umqondisi wohlangothi lwe-Fire Department kukhansilile uMnumzana Jabulani Ndlovu uxoxe lo Gainer Gumede Saidi we-Studio 7 ngalolu daba.
Okwamanje silay enough manpower okungani kuyasilela zimota zethu, kungayisikho ukuthi asilazo imota. Silazo one yenza i-accident yaphuma emgwaqweni, enye ile problem ye-engine yikho kwenza nje i-station sasenkulumane sisivala.
Lingathi ngenani le mota zonezo eselilazo elisele lazo zingenelisa yini ukuthi zicitshe imililo nxa iqhamuka koBulawayo?
Sile mota ezenelayo okwakhathi esinxa umlilo ungaqhamuka, kodwa imota zethu nxa zingaba khona ngale mlilweni sezile pumping capacity encane lesikhathi esincane sokumelana lokuthi zibe zipompa ngoba sezimota sezindala. Kodwa silisebenzisa kakhulu lokho okuthiwa ngama-beaters ukuthi sicitshe umlilo, njalo silalokho okuthwala esikubhabhulayo esikubiza sithi ngama-nepse tank okuyikho sikusebenzisa ukuthi sehlise ilanga kulo mlilo base bebhula siwucitsha ngalezo ndlela. Hayi, uBulawayo ungathi ucovered.
Kulabanye abathakazelela ukuzitshisela indawo zabo kumbe befuna ukuthi babe lamadlelo angcono lokunye okunjalo bese kusenza ukuthi kube le mlilo exhwalayo, kulento elizenzayo yini ukuthi lincedise bona ababafuna ukuzitshisela?
Okunye sikwenzayo yikuthi silama teams akoground amelele esikuthi i-control depending where we advertise ukuthi abafisa ukuthi sibenzele i-control depending sireduce i-vegetation around their property. Okusafe siyakwenza lokho at a minimum cost, but kukhona njalo esikwenza ku-area ye-council singachaji muntu, senzela kuvikela ama-properties.
Lenzani ukuthi litshela abantu ukuthi baqaphele ngengozi yokuqalisa imililo?
Siya-advertise kuba khona kwethu ukuthi senza ama-control depending. Siyabhoda njalo emalokitshini kakhulu uwadi 4 ohlanganiselo Burnside Machamhlophe ama-area la akhangelene leganga. Siyabhoda ngemata zethu sisebenzisa i-hailer, sibuthanisa abantu kumbe sidistribute ama-flyers sibatshele ukuthi benzeni ukuthi banqabele imililo. Kakhulu siyakhuthaza ama-fireguard, siyakhuthaza ukuthi bathenge amabhitha, siyakhuthaza ukuthi babe le-hose ebhotshebhotshoziweyo ukwenzela ukuthi ole bhoholo kumbe ola amanzi ele pampu somehow angaconnect i-hose leyana ispraye nje njengalokho elalikubona kusenziwe ema-ground nxa umlilo usiza kulakho ukuthi reduce intensity kumbe kulakho ukuthi uvikele i-property. Yikho esikwenzayo. Ngikhuluma nje nge-Saturday besibhoda, yinto esivele silayo kuplan yethu.
Alo-ke ngumnumzana Jabulani Ndlovu, umqondisi wohlangothi olubona ngezemlilo kuCouncil yakoBulawayo, obexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele inhlelo zokulungisisa imigwaqo esigabeni seMathebeleland South phansi kohlelo oluthiwa Emergency Road Rehabilitation Program. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amalunga enhlanganiso yamawo veterans ukuthi abanqotshwa kukhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo bemukele impumela njalo bengaphehli ukungezwani ebandleni. UMnangagwa ubekhuluma emhlanganweni wePolitburo, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanubonani, sanubonani kuStudio 7. Basakazi bethu nonke nabalaleli beStudio 7 ngobuningi babo. Asibonge ithuba leli esinikwa iStudio 7. Lokuthi sikhulume ngesikubonayo kusenzakala ezweni kwakhiwa. Ya, okhulumayo ke lapho bakwethu ngumdala uKhumalo yilane goli bakwethu. Indaba engingayo lapha ngeyalo undoda okuthiwa uKampalane ofuna ukuthi abuyiselwe emsebenzini wakhe wobukhansila kwaBulawayo. Ngendlela embona ngakhona, indlela alwisana ngakhona nabantu azasebenzisana nabo kukhansila. Moya wesonto bembona ukuthi ngabe akasabuyeli emsebenzini ngoba uza kwenza ukuthi kungasebenzi kukhansile ngoba abantu bonke labana asazasebenzisana nabo ulwa nabo bekufunakala ukuthi ngabe kutholakala umuntu oza khona ukuthi asebenzisane nabanye laba abathola besemsebenzini. Ukuba khona kwakhe uzabuyisela emuva konke obesokuzanyiwe kukhansile yakoBulawayo. Siyambona uyagqobhoza impela, uyagqobhoza uyalo ufunga ukuthi abuyiselwe emsebenzini. Angazi ukuthi le nto ayenzayo ukuthi alwise ngenkani ukuthi lokho ze angene ku-council ngenkani kungasangene inkinga yakhe yini. Ngoba mangibuka mina kusho ukuthi kukhona abantu abathi kumele noma yikanjani kumele ukuthi abe khona ku-council. Ene kusho ukuthi kuba khona kwakhe ku-council sokungaba yingozi emphakathini wakoBulawayo ngoba sokungathi manje uyalwa akasazange uzosebenza uzokulwa. Hayi, ngomoya wesonto sengathi angahlehla nje ayeke umsebenzi uqhubekele phambili. Ngiyabonga.
Salibonani balaleli labasakazi beStudio 7. Nganxa ngisazi ukuthi eyami ngeke izifunde. Ngiphatheka kabi manje ngizokuthiwa uziyambi ziyambi uthi yena udaba lwekukurawundi akusela muntu ozobotshwa nxa ukuthi uMgabe waxolela laba ababedalela umacala. Ababedalela umacala laba bengobani, bethunywe ngubani? Ngubani owayebathumile ukuthi kabayebulala abantu eMathebeleland okokuqala? Ngokwazi kwami ngibona ngani nguye uMgabe owayebathumile okuthi ukuthi laye nguye ovele ele cala. Ukhona umuntu owakwazixolela? Ukhona umuntu owakwayenza le nto ukuthi uthi wena wenza icala uthi wena sengizixolele ngoba sengikhulumile ngathi sengixolisa sengizixolele. Ayizwakali kahle le nto yakhe ngoba angiboni mina ukuthi uzothi yena uxolela abantu obani abaxolelayo ngoba nguye owayesenza njalo. La yenalo ziyambi ziyambi yena lo uthi yena uMgabe wasixolela laye kutho ukuthi ngomunye wakhona. Liyakela kubona khona ukuthi nalizathi lina liyazixolela lini elilecala. Ayisebenzi njalo yekelani ukudelela lina bantu. Abayeke ukudelela nje laba abantu. Kufanele nje umthetho uthathe indima yabo. Laba abantu bajeze ukujezela ukubulala omama obaba ababengalacala labantwana ababengazilutho ababulawa ngesihluku bekulawa bengenzanga lutho. Lo mhlaba wathula kwangani kubulawa nje lenyoni. Ingani lazo inyoni mazibulawa kuyakufanele kube khona okhulumayo. Lalamhlanje lonke bethula. Lindaba yaze ngathi sikhulunywa ngemva kokuthi sokuqala manje ukuthi sebethatha amasimu. Bona labo izigebenga lezi zithatha amasimu kukhona kuqala ukukhuluma umhlaba ukuthi hey nampo bayabulala. Kodwa babe babonile kudala bethula ngoba kwakusabulawa amaNdebele. Lani maNdebele lokho lisathi hey kwacha kwacima kwa-DMRP iphathi yabantu abale abalobandlululo. Lizavuka nini emaqandeni libone ukuthi alifuneki vela kazi kube yi-part of iZimbabwe. Angazi ukuthi lifuna ukuvuswa ngani. Utshani obulele bathi buvuswa ngomlilo. umlilo zozivuzwa ngomunye umlilo.
Linjani lonke ku Studio 7 linjani? Okhulumayo ngumankomo welupane esomgoro. Ngiyathaba sibili ukuzwa indaba ezimnandi kangaka esingazizwayo kulezi news zethu. Ye liqhubeke lisiyaphambili lisitshela okwenzakalayo kithi lapha ngoba thina ngapha kasibuza.
Wontunga linjani lonke bakithi? Siyaphila lathi siyalibingelela linelisinika lisinikeza indaba ezimqoka ezimnandi. Ya ngiyabongela mbongela omunye ubaba the yena wangena kusese lo mortgage sangirayi namhlobo ukusisi ukuchamisa ngakaza tjintje lami yambongela lubaba. Endukhuluma amazwi amahle ukuthi abantu bengathethisani abantu babambani umuntu abayathanda yakhe iparty lalwana athanda yakhe iparty njalo abantu eSouth Africa lapha sambeni siyevotele asambeni siyevotele iparty ezasisiza leBotswana lewuphi lakuphi abantu babuye bezovota sike sikhiphe inyakanyaka lesekhaya engafuna ukuphuma ilizwe lithunqa intuthu siyana lingalalutho ngamashona ngamandebele ngamandebele ngamanambiya ngamakhalanga ngamavenda asikhethi ukuthi umhlobani ngamaxhosa asambeni sonke sivotele i-triple C sonke mina yalinqusa sike simene abanye manini abanye liqale likhiphe izanu kuqala khiphani izanu kuqala abantu bezimbabwe vusani ingqondo asivuseni amakhanda sivuseni ingqondo badala lidla izinto ezisuka eGoli lidla izinto ezisuka e-America lidla izinto ezisuka kuphi lakuphi kubo Botswana siyabonga ngilawa amazwi amaningi siyabonga like asike sivuseni ngqondo sikhipheni izanu kuqala sizathi sesivotela amanye amaphathi singene ku-triple C asingeneni ku-triple C sibone ukuthi izasinikani nxa isehluleka iphume layo kungene omunye sibone ukuthi nxa isehluleka kungene ubani aphume hayi kwalela lokho okwe 40 something years singabantwana namhla sesize sibadala abantwana sebezibelotsholwe angazi ukuthi singakhuluma sithini ngendaba yezani alike liyekele izani bantu bezimbabwe mali phumane ezanwini bantu bezimbabwe mashona lamandebele alike liphume badala kakhulu ni labadala ngani angazi ukuthi ladlani ladla umgobho yini ukuzani elingafuna ukuthintana yele elingafuna ukuphuma hawo siyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lisithumeleke imlayezo emfitshane njalo lingathuki. Siyabonga.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi, siyabonga isikhathi iso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sike sakhuluma ke ngodaba lweSouth Africa lapho umama udokotela othwalise nzima esinye isigulane seZimbabwe esithi akumelanga selatshwe khona ngoba siqedela ke imithi yezigulane zakwele South Africa. Udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezichiyeneyo zelizwe osekubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele umanyano we-SADC. Incwadi likhalaza ngalolu hlupho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku-www.voandebele.com.